Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
umgabe kumele bekwe ukubeka kwakhe ulamasikiwe amaningi sibili, but thina sesibona ngani sebethatha isikhathi eside kakhulu. Ngoba umuntu owabhubha last week lanamhlanje lokho kungazakala ukuthi uzabekwa nini, ngibona ngani.
Umngcwabo kaMnumzana Robert Mugabe owayengumongameli uqhubeka ungacaci ukuthi uzoba nini njalo ngaphi ngemva kokuba isikhulumeli semuli yakhe sithe kuzaba nembuthano embili.
Umgadi kumele ngazi lutho ukuthi uzabekwa ngaphi eyiroseka kumbe ngathi akutho lutho. Kodwa mina ngowami umbono bengiyisithi bekuzaba yindlela yokulondoloza imisebenzi yakhe lobukhulu bakhe aluba naye uya lapho kulele khona amaqhawe akithi osilundi kojayizeth omafukufuku.
Abanye abezanu PF bathi lanxa umufi lomndeni wakhe babelelungelo lokutsho lapho azabekwa khona, kufanele ukuthi angcwatshwe eNational Heroes Account. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ngomunye wenkokheli yakwamanye amazwe ezabe ikhona embuthanweni omkhulu womthandazo ngomgqibelo wokuvalelisa uMnumzana Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umngcwabo kaMnumzana Robert Mugabe uqhubekela phambili ungacaci ukuthi uzoba nini njalo ngaphi ngemva kokuba isikhulumeli semuli sithe kuzaba lembuthano emathuneni awe National Heroes Acre uhulumende ekhokhela inhlelo ukuthi ngemva kwalokho bese kusiba lo mngcwabo ozakwenziwa ngabemuli kuphela. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngugxileyo eseHarare.
Ekhuluma lentatheli zindaba enkundleni eYorufaro Stadium lapho uZulu akade ezevalelisana lomuyi, isikhulumeli sembuli ongumzukulu womufi uMnumzana Leo Mugabe uthe bazalandela okwesiko ngendlela induna ezibekwa ngayo njengoba uMugabe wayeyinduna esigabeni sakhe. Uhulumende ubikwa ezaqala ngohlelo lwakhe lombiko kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa kanye le-21 gun salute eveza inhlonipho yeqhawe lesizwe andibana inkokheli zomdabu ziqhube olwazo uhlelo.
Umgabe uzabekwa emathuneni eHeroes Acre. Lokhu kuzenzakala ngensonto. Kuzaqala ngohlelo lukahulumende olubalusela i-21 gun salute lokunye okunjalo. Ngemva kwalokhu inkokheli zomdabu zizamthatha ziqhube inhlelo zesiko. Ngemva kokuba seziqedile, uMgabe uzangcwatshwa izihlobo zakhe
zonke. Bekulesimo sokudana okukhulu enkundleni yeRufaro Stadium lapho abasekeli bebandla abavela ezabelweni ezinhlanu zelizwe babuye kuzovalelisa uMgabe. Kodwa abanye abafana loMnumzana Deuma Ndlovu baveze ukukhathala ngokwenzakalayo.
Thina njengomphakathi siyazwisisa ukuthi uMgabe kumele bekwe, ukubeka kwakhe ulamasikiwe amaningi sibili, but thina sesibona ngani sebethatha isikhathi eside kakhulu. Ngoba umuntu owabhubha last week lanamhlanje lokho kungazakala ukuthi uzabekwa nini, ngibona ngani sokuthatha isikhathi eside. Njalo silethembu kubana bengayenza khona okwenziwayo and then bephange beyazise umphakathi ukuthi obaba uMgabe uzabekwa ngaphi.
Lokhu kugcizelelwe yingcwethi ecubulunga ezomnotho uMnumzana Mlungisi Nduna othe ilizwe selilahlekelwe isikhathi esiningi likhangelene lomngcwabo kaMgabe.
Umongameli uMgabe owayengumongameli uMgabe lahlwa sinanzelela ukubana ithatha isikhathi eside ukubana iqedisiswe abemuli yakhe wona bedonselale lo hulumende donselale so esikunanzelelayo kubana kuyadingakala kubana indaba le iqedwe masinyane ngoba isithathela isizwe isikhathi esiningi akade kungabe kusenziwa izinto zengqubela phambili ngoba sikhuluma kunje endabeni ye-economy sike sabona even ngamaphepha andaba kahulumende evuma ukuba nezinto zakhwela ngesilinganiso sifika 100% ngeviki linye.
Kunjalo nje umkhokheli webandla liphikisayo el-MDC umnumzana Nelson Chamisa unikeze ithuba lokuhlala labahloniphekayo ngomgqibelo embuthaneni wenkundla ye-National Sports Stadium lapho abahlonishwa labazavela phandle kwelizwe abazabe behlezi khona. Lokhu ngokuqala ngemva kokhetho lwedluleyo ukuthi uChamisa aphiwe inhlonipho yokuthi abe ngomunye wabahlonishwa emkhosini oqhushwa nguhulumende. Lo nyaka uChamisa wanciswa indawo yokuhlala labahloniphekayo ekungcotshweni kwamaqhawe esizwe uOliver Mtukudzi loDumiso Dabengwa. Kodwa unkosikazi Faith Nsingo oyintatheli zindaba uthi le yindlela yokuvala amehlo abahloniphekayo abazavela kwamanye amazwe.
Ukuphiwa i-VIP ticket kukaChamisa ukuthi ehambe emfeni kaRobert Mugabe kutshengisela ukuthi u-ED uzama ukutshengisela laba abahloniphekayo ababuyayo emfeni ukuthi babambene, ukuthi sibambene njengelizwe, kodwa khona kuyazakala ukuthi akula kubambana okukhona. Lokhu nje kufuna ukukwenzela nje isikhathi sona leso esemva, kodwa akula kubambana okukhona phakathi kukaNangagwa noChamisa.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Molokeli ecingweni ukuthi asazise ngokunxuswa lokhu yehlule. UChamisa ubonakala izolo emzini kaMgabe eBlue Roof ezoduduza umfelokazi Lemuli. Abahlonishwa abagoqela inkokheli yamazwe neyake yakhokela amazwe sebeqalisile ukufika elizweni ukuzohlanganela labemuli eZimbabwe embuthanweni omkhulu womthandazo wokuvalelisa owayengumongameli uMgabe ozaba enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare. Njengokutsho komzukulu omufi, lokhu kungacaci ukuba umngcwabo okhokhelwa ngabemuli uza kwenzela ngaphi njalo nini. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Kusenjalo, ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Dingu Moziphuthi ongumeli webulilima West edalele ephalamende uthi lanxa umufi lomndeni wakhe bebelelungelo lokutsho lokho lapho uMgabe azabekwa khona, ukubona kufanele ukuthi angcwatshelwe e-National Heroes Acre.
UMgabe yindoda ebengiqhawulana nayo isandla, umuntu obengazilebizo, umuntu engimbone enhlelweni eziningi ebengizisebenza laye. Kodwa-ke kananzelele ukuthi uPresident Mnangagwa kakaze avule umlomo amthethise loba azame ukumenza sithi. Kodwa osekwenziwa izihlobo yikudinga ukufuna ukuba abantu abaqakatheke ngomuntu osethule. UMgabe ulele kazi lutho ukuthi uzabekwa ngaphi eHeroseka kumbe ngaphi akutho lutho. Kodwa mina ngowami umbono bengiyisithi bekuzaba yindlela yokulondoloza imisebenzi yakhe lobukhulu bakhe, aluba naye uya lapho kulele khona amaqhawe akithi osilundi koJZ omafukufuku. Ngoba-ke nguye obekhulumela abaningi abathiyileyo abalele eHeroseka. Kanti kuza kwenziwa ngani ukuthi futhi nge-last minute abe nguye othi kasayifuni indawo ayakha labantu? Sithi uMgabe kazi lutho, uMgabe aluba kuya ngezifiso zethu, aluba uyaziphumulela eHeroseka, lokho sokufunwa izihlobo yikufuna ukuqakatheka. Kodwa at the end lapha azabekwa khona akutho lutho, ngoba ukubekwa yikubekwa, kodwa he remains a national hero.
Esintwini ngangizwe kuthiwa isifiso kumbe izifiso zomufi ziyahlonitshwa, akunjalo yini?
U-Edgar Fikire wayethe kafuni kubekwe eHeroseka. UMgabe nguye wakhiphilishi lokuthi othuleyo kazi lutho siyambeka lapho kufanele abekwe khona. Amanye amahungahunga athi ubaba uNkomo wayethe kaye eHeroseka. Kodwa namntu wami ukhona, mina njayela ukufika kwamfane eHeroseka ngike ngiyime khona phande aphalele khona umdala. Into ekhona ngeyokuthi isivumelwano semtilo ende esiphilileyo azingeke ziphidlizwe nje, into encane yokugcina ukuze babe lokuxabana phakathi kombuso khona nentando kaMgabe akudalwanga ngombuso khona. UMgabe wasuka waba ngumuntu osedonswa indlebe yokudala ngokukhula engasanakaneli iningi ngoba wayetshelwa ngabantu kokwenza. So kwasuka ke kwaba yi-problem khonapho ukuthi siyabaza njani ukuthi umuntu lo abe lokhu edlelana njani nalaba abakhona. Kwafuna kufika i-stage kundibanga lokuthi uMgabe kucina sokuthiwe ayephumula ngendlela okwenzakala khona ngo-2017.
Lo mnumzanati ngumuzi Phuthi ilunga le ZANU PF njalo imela isigaba sebulilima West edalele parliamente obexoxa loNtungameli Nkomo we Studio 7. Kusenjalo ke uMongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa uzalibhekisa kwele Zimbabwe leqola lakhe besiya emngcwabeni walo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. UBenedictine Hlapo we Studio 7 uyalandisa.
Uhulumende weSouth Africa ubika ukuba uMongameli Cyril Ramaphosa nguye ozakhokhela iqula eliya eZimbabwe njengendlela yokuveza isizotha lenhlonipho abayipha uMongameli Mugabe ngendima edlalayo ekulweleni inkululeko ye-Afrika jikelele. Le qula likhangelele ukuba ligoqele iziphathamandla zikahulumende kanye lezebandla elibusayo ele-ANC. Embikweni wethulwe ngunobhala jikelele webandla le-ANC uMnumzana Ace Mahashule uthe ibandla lakhe leleZANU PF lilobudlelwano obukhulu obasukela kudala amabandla nomabili esesempini enkululeko. Kusenjalo kwaba ngumongameli wakwele South Africa yena ovele seseZimbabwe uMnumzana Thabo Mbeki uthi umsebenzi owenziwa nguMgabe kunkululeko ye-Afrika umkhulu.
We are here to say condolences to the family.
Zenapha ukuzoduduza imuli uhulumende kanye nabantu beZimbabwe.
A very important player in terms of the remaking of the continent.
Ezinye inhlanganiso ezizimelelwe amabandla aphikisayo afana lele Economic Freedom Fighters labo bakhangelelwe ukuthumela amaqula. Kuyona liviki ibandla le-FF elikhokhelwa umnumzana Julius Malema liqhube umthandazo wenduduzo yokukhumbula uMgabe. UMalema uthi ngesikhathi ethonisiswa ngodaba lwengoma yakhe ethi Dubula iBhunu uMgabe wathi akeze eZimbabwe uzamvikela.
In the four-eye discussion I had with President Mugabe was there is no ANC that will tell me to return you back to South Africa. They will never tell me that.
Isizana seZimbabwe uNkosazana Makindlovu ngomunye wabathi bebefisa kakhulu ukuba khona emngcwabeni kaMgabe.
Yona ifeeling yokuthi kunomuntu olahlekileyo empilweni yami beyikhona. But into engenze ngangayingcwaba umkhulu anginayo imali ngoba bengicabanga ukuthi khona njengomphathi welizwe uzoba khona i-transport zamahhala ngoba mbona umuntu areplace umkhulu e-more than worse than umkhulu.
Abaningi bathi bamangaliswa ukuthi uMgabe uqhubeke esiba impicabadala lasekufeni kwakhe ngemva kwembiko yemuli yakhe ethe umsebenzi womngcwabo wakhe uza kwenzelwa emathuneni amaqhawe e-National Heroes Acre. Kodwa ke yena abese siyangcwatshelwa lapho kukhethe khona imuli yakhe. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Mosisi wakwele Botswana ulobe amazwi akhe ebhukwini lenduduzo e-ofisini yomeli weZimbabwe kulolu lizwe ngolwesine ngemva kokutshona kukaMnumzana Mugabe. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMongameli Masisi ulobe amazwi akhe awenduduzo ebhukwini elivulwe ngomvulo ukuze abantu bakhale kanye lemuli yeZimbabwe phezu kokulahlekelwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Masisi uchaze umuyi uMnumzana Robert Mugabe njengomuntu owachitha isikhathi eside elwela inkululeko yabantu beZimbabwe. UMasisi uthi eleBotswana kanye leZimbabwe alukuningi okwahlanganisayo.
Sithana labo, sithana labo ngokulahlekelwa ababhekane labo. Sijabulela impilo asiphe yona. Namanje kwakunzima ngoba isikhathi eside usichithe esempini. Impilo ekade inempumelo, impilo emabalabala, impilo kaMongameli Mugabe.
UMongameli Masisi ukhombe ukuthi akenelisi ukuya emngcwabeni kaMgabe ngoba ebambekile. Kusenjalo umeli weZimbabwe kweleBotswana uMnumzana Henry Mkonweshuro ubonye okusekelwa nguMongameli Masisi ngesikhathi sokufelwa.
I wish to send my hearty appreciation.
Ngithanda ukubonga uMongameli Masisi ukuthi athathe isikhathi emsebenzini wakhe oxakileyo futhi azokhala lathi izimbabwe kanye leBotswana zivela khathaza saphathiswa kakhulu ngeleBotswana ngesikhathi sempi enkululeko.
Kodwa abanye abezimbabwe kweleBotswana abafana lomnumzana Andreas Spanda bathi uMugabe watshiya unambitha okumnandi kanye lokubaba emlonyeni ngesikhathi sombuso wakhe.
Ye khona kumhlungu selahlekelwe sibili siyakhala lamanye amazwe akhala lathi kodwa umbuzo omunye nje ukuthi siphakathi kwenduku zonke lezi abantu nxa bekhangele bona bazitshela ukuthi ngumgabe owawona yonke into.
Umongameli Masisi ukuthi eleBotswana lizathumela iqula eliphezulu eligoqela umsekeli wakhe umnumzana Slamba Tshokwane kanye lwake waba ngumongameli weBotswana umnumzana Festus Mohai ukuya emngcwabeni kamongameli Mugabe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Uhulumende uthi inkokheli yamazwe akuzwekazi le-Afrika isiqalile ukufika eZimbabwe namhla ngaphambilini komkhosi wokuvalelisa owayengumongameli umnumzana Mugabe kusasa enkundleni ye-Rufaro Stadium eHarare. Uthi yena abakhokheli bamazwe alitshumi lanye laba bengumongameli bagcizelele ukuthi bazaphatheka kodwa bakhangelele inani elidlula lelo. Lanxa kunjalo akukacaci ukuthi bakhona na abavela emazweni aphetsheya agoqela akumanyano we-European Union kanye lelemelika abazaphatheka kulo umkhosi. Amazwe la ethesa izijeziso zenotho eleZimbabwe ngenxa yenhlelo zikaNomzana Mugabe zazisephula ilungelo loluntu ngokutsho kwabo. Sixoxa loMnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Umuntu lo uthe ma esexabana leBritain narrative yakhe yalishintsha yathi siba yiloyo elwa le West. So idakilute yokuthi sibone betshengisa any good will towards ukufa kwakhe manje is very low. Bafuna ukuthi nje abe ngumuntu ongathiwa ngumuntu ongakayenze lutho. Ngoba if bengaphakamisa bacine bethumela amalokhiyane ukuthi langalezo and so on, kuza niligunya lo kuthiwa ngesilunga ngama would be offenders, ngoba uMugabe is an offender to the West. So ba befuna ukuthi bamanage ukufa kwakhe ngendlela yokuthi kungabi lo muntu okuhawukelayo at all, ukuthi noma nje iripota yi-El Jazeera kumbe ilokhu i-CNN kube iliyani into yokuthi hayi lo muntu was just a simple person. Ukhile njengantwa kibo uyedliwa la ngo-Oliver Mtukudzi isinga engazange ibuse ilizwe. Think ngesikhathi kusiba le-transition ye-coup bebe lethemba lokuthi lo omusha ongenileyo omnankagwa uzavula amasango izinto zilunge njalo, but asikho esikubonileyo njengoba sesikhangeleni sabona ukuthi izinto zikhanya zilobe zisiba worse. So I think i-worst in terms of engagement leZimbabwe sebakhohlwa ngomgazi.
Singabona kulo mahluko yini ngendlela abaphatha ngayo udaba lweZimbabwe kumbe lokhu kufanana lalaphana umongameli Mugabe susiwe embusweni kuze kube lalamuhla?
Angiboni kungatshintsha uMnangagwa ngesikhathi ethatha over yilokhu i-power from Mugabe waphuma mpela waqala ukwenza izinto ezama ukubiza i-West ukuthi ibuye. Kwakuma-meeting bambuza bemkhumbuza nge-Google Round. I think uwehluleka kwakhe ukuthi ayiphakamise iZimbabwe after Mugabe kwaba yikwehluleka kwakhe, it had nothing to do with Mugabe. So ukuva kukaMugabe akukhangelelwanga ukuthi sokungenza umehluko. Kusathi sengiyenzani okutsha ngoba uMugabe sefile uMnangagwa. It has been in his hands for the past 1.5 years ukuthi alungise ilizwe. That's why imuli yakhe ifuna ukuthi yona aseyonto yeZimbabwe, aseyonto yegovernment ngoba kwehlukana kudala vele.
Lo umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Kusenjalo abalobi labantu abaphatheke emsebenzini wamabhuku lezemfundo bathi wake waba ngumongameli umnumzana Mugabe bazamkhumbula ngokukhuthaza ezemfundo lokuthuthukiswa kwabantu kulolu hlangothi. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume embuthaneni wokunanza umsebenzi wezemfundo ngosuku lwe-International Literacy Day owenzelwe eHarare lamhlanje. Umlobolo Dumo Virginia Phiri unxome owangumongameli umnumzana Robert Mugabe ngokukhuthaza intuthuko yezemfundo eZimbabwe okwavulela abantu abaningi amathuba.
Abaningi abamaziyo kuhle sithi bathi wayebala, wayengumuntu owayethanda ukubala ingwalo ezesintu lesikhiwa. La wonke wonke labantwana ngizokuthiwa ithakazelela ukuthi abaleli labantwana. Ikwesi ukutsho ukuthi abantwana baqakathekile thina sisesebancane esikolo. Okwakufundwa ye ingwalo zazingekho ezabantwana kodwa ke kathesi ingwalo zabantwana siyaziloba.
Omunye umlobi uNomsa Ngwenya olebhuku elithiwa Izinyawo Zayizolo uthi kudaba lokubala lokubhala into ayeyikhuthaza ngokubala yena ngokwakhe.
Imkhumbula ngokuthi ngumuntu owayefunda, he was a reader. Kuthiwa ngumuntu owayefunda, zange ngimbone, but ngokwazi kwami lokwenza kwakho ekhanya ukuthi ngumuntu ofunda ingwalo. So ngifisa ukuthi ngaba abantwana abancane bonke bengafunda, bebekwazi ukuthi ukufunda indawo kuqakathekile ngoba ugwalo luyakuthatha lukusekenya, uyazi impilo yekenya, likuse South Africa, likuse Holland, likuse America. Ubekwazi ukuthi abantu be-America baphila njani ubale engwalweni.
Umangwenya uthi lobunzima bezomnotho sobusenza abantwana bengasabali kangako.
Ngibona ukuthi impilo inzima kakhulu, especially elizweni lethu kakhulu. Kathesi inzima kakhulu. Ongangokuthi even ukuthenga ugwalo, abazali abaningi abakwanisa ukuthenga ingwalo. Kodwa noma kunjalo, kumele ukuthi abantu bezinike ithuba lokuthi abantwana befunde. Ngoba sibona ukuthi kathesi abantu babhizi. Okuthatha isikhathi sabo kakhulu ukudinga imali. Okuthi nje kube lokudla.
Ilanga le-International Literacy Day liqakathekile kakhulu kuzifundi lababalisi njengokuchasisa kukaGillian Kwanzura ophatheke kulumbuthano.
Ilanga leli likhunjulwa every year mhlaka 8 September, but this year senze mhlaka 13 ngoba mhlaka 8 bekuyisunday. So sabona ukuthi kungcono ukuthi senze mhlaka 13 ngoba abantwana besikolo bayebekhona labo ukuthi labo siyenze labo umhlangano lo. So umhlangano lo sibize abantu abaningi, sa involve even abantu abalama disabilities ukwenzela ukuthi labo bebe part of umhlangano lo esilawo namhlanje.
Umkhosi wokunanza lelanga uxoxwe ngokusebenzelana logatsha lwezemfundo lezinye inhlangothi lenhlanganiso zempilo ezizimeleyo ezigoqela abe United Nations Education Scientific and Cultural Organization UNESCO labanye. Inhlolisiso yezimstathu ngomnyaka 2018 ikhomba ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe aphezulu ukwedlula amaningi awezwekazi le-Afrika kwezokubala lokubhala lemfundo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Abantu emhlabeni wonke jikelele balembono ehlukeneyo ngembali kaMnumzana Mugabe owabusayile eZimbabwe weminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa. Uyezwa Chisa Spanda weStudio 7 uxoxe labadabuka kweZimbabwe kanye lengcwethi kwezombusazwe kweleBhilitane ngembali lelifa likamufi.
Iningi lithi uMoyi uMgabe uzakhunjulwa njengomuntu owabhidliza umnotho welizwe, wabulala abantu njalo wehlukanisa abantu ngemihlobo, okwenza kwaba lezundano ekhona kweleZimbabwe namhlanje. Kodwa uMnumzana Lloyd Msipa, ingcwethi kwezomthetho ezomnotho lezombusazwe, yena uthi kukhona okunye okuhle okwenziwa uMgabe.
After 1980 waqhasa ukubakha ama-bridge, infrastructure, izinto zahamba sibe leZimbabwe. Izikolo lezi wazakha, sizakhela ngathi samaZimbabwe singabantu abafundileyo, over 90% literacy rate. Yiyo eyinto legacy awasitshelayo. Ishu yezeland saphiwa amasimini, sikhathesi sikwanisa ukulima njengabantu abamnyama. Amanye ama-positive legacies wona lawa.
UMnumzana Qobo Mayisa wenhlanganiso yamabandla ezenkolo awe-Christian Alliance, kavumelani lo mbono kaMsipha.
Siyadana kakhulu ukuthi uhambe engalungisanga izinto ezamoshakalayo kuleli lizwe. Njengamanje sisabalele umhlaba wonke, singama refugee emhlabeni ngenxa yale indoda esilele phansi. Besifisa ukuthi aluba uhambe ekulungisile khona wonke kumotshi lizwe akwenzayo, okwachitha abantu kangaka. Ilizwe lizalwa liseselusane, lizalwa wahle wathela igugu rawundi wazama ukuqeda amaNdebele. ukuthi ube bangisanani lamaNdebele asoze safa sabakwazi.
UNkosazana Beatrice Khumalo oyingcwethi kwezombusazwe uyagcizelela kumbono kaMayisa.
Siphakathi kobunzima, sisemazweni ngenxa yalo umgabe thiye ebhilize ilizwe ungasela economy, ilizwe kalila mali, ama-industries siyavala, the land eyathathwayo akula okuphumayo, akula zibhedlela, imigwaqo ifile, amanzi angcolile, akula magetsi.
Umsepha uthi uyakuvuma kodwa akula muntu ongenamaphutha.
Yes, kule ndawo areas where wayehluleka i-relationship yakhe nonkomo, igugu rawundi and so on. Those are some of the negatives, but overall nxa sikhangelele igazi kababa lo kasikhangeleni sibona ukuthi no, njengomuntu njengami nawe siyafanana, umuntu akula muntu o-perfect, lapho ayenza wakwanisayo and ezinye izinto wayahluleka.
Kukanti umnumzana Admo Chuma ofundisa ezamalungelo oluntu ekolijini ele-University of Essex uthi ukufela ngaphandle kwelizwe kukaMgabe kufakaza imbali yakhe yokubhidliza ezempilakahle eZimbabwe.
Kutshengisa ilegacy yakhe, kutshengisa ukuba laye ubesebaleka kwele Zimbabwe siyadinga ukwelatshwa kwamanye amazwe ngizibhela. Yini sikhuluma nge-leader wa-inheritor, one of the best countries in the world, wa-inheritor uluju. Wathatha ilizwe elihle walirijusa laba ngamalahle nje. So mina uMgabe ngilokudana ukuba ufile, kudana kwami ngokuba athoniswiswanga ngezono zakhe ngokubulala abantu abakwenzileyo, umuntu oguilty of crimes against humanity.
Omunye uMgabe obhubhele kule Singapore ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa kule mibiko ephikisanayo ethi imuli yakhe lenduna zakibo zifuna ayengcwatshwa kibo kozwimba, kodwa eminye isithi uzangcwatshwa e-National Heroes ekhaya Harare embuthanweni ozaba labemuli kuphela. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisosibanda.
Silokhu sekudaba lunye. Ingcwethi zomthetho zithi lanxa umnumzana Robert Mugabe eseshonile, icala lakhe lokulaya ibutho lakhe le-5th Brigade kuyabulala abantu abangahlomanga ngombhoqazo we-Gugu Rawundi aliphelanga, ngoba lalabo adala icala elabo basaphila, ngakho-ke bazamela bathonisiswe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ilizwe lisanda kuthatha uzibuse, uhulumende kaRobert Mugabe wabulala abantu abadlula inkulungwane ezingamashumi amabili esebenzisa ibutho leviyo le-5th Brigade elagcina linikwa igama lokuthi yiGugu Rawundi. Igqwetha umnumzana Khulekani Sibanda uthi icala kaliboli ngoba esedlule uMgabe.
Ngokomthetho indaba kayipheli ngokufa kwakhe. Of course yena ngokwakhe personal angeke simlandelele ngoba sechoni, ngoba into zomthetho zabesithi impumelo yekhothi, ikhothi ingazithi okay nguye oyenze lokhu kuthi somele simpanishe, so siyampanisha njani evele esechonile. Kodwa okusalayo ukuthi laba ayisebenzisana labo bona usababhekile ngedoctrine yani okuthiwa i-common purpose, wonke ama-associates akhe ababekudala konke bekufeza konke bebonke icala lisababhekile nxa lingabunjwa babe bezamele baliphendule.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi bonke abasebenza lo Mgabe abasaphilayo balecala lokubulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe we-Gugu Rawundi.
Silusizi njethuhambe singakatholi ithuba sokuthi egwetshwe ethonisiswe ethuthi wayebabulalelayo, kodwa siwaziyo ukuthi basele abanye bakhe wayesebenza lapho, uMnangagwa, uSekeramaye, uPeres Jiri, uChiwenga, bonke balamacala abafanele bethonisiswe begwetshwe izandla zabo zibomvu igazi labafowethu.
UNkosikazi Ntombi Masoka uthi icala lokhe kulicala uMgabe uchiye emochile kunye lalabo abaseleyo bafana laye.
Ngithi mina isicala lokhe kulicala akutshintshanga lutho, vele ushiye emoshile, labona abavele bayamosha, kukhona bezamosha,
asizweli vele sizubuhlungu vele sizibuza ukuthi ufeleni wathi impendulo zonke ezibe sizifuneka engaziphendulanga njengathi nomama vele sisibuhlungu ngoba sizela abantu bethu asikho labo just because of this old man bagcwele phandle bayathuka kathi semazweni babizwa amabizo ilizwe balele lingahlalekiyo kwa umntwana mele nxa yimkhulisa ngimkhulisa
umnumzana Moses Mpofu uvumelane lonkosikazi Masoka ethi abaseleyo kababotshwe
Tina yesifiso sethu besifisa ukuthi ngakafanga ngoba sithese le mbuzo esinayo. Besifisa ukuthi ngababa lempendulo ngakho ngoba laba abanye manje sibone ngani sebezawathatha icala.
Yebo ke siyabonga. Uyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esiyabe sicobongula udaba olufanayo lukamongameli Mgabe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.